So we see card descendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 31 kumbimbitho 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantu angabahlaya ngale sikolo ngoba kule ngozi yokuthi nxa bangabuya ngaphakithi emphakathini bangafika behlala lokhu bese bebuyela ngale sikolo besiyanikana futhi
umongameli Mnangagwa uthi abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu
iliqiniso lelo njengebandla le MDC Alliance amalunga ethu siwabone botsha kakhulu siwabone ihlukuluzwa kakhulu
elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye uyaphambili ukutoniswa kwecala lokubulawa konsundu wemelika lipholisa umnumzana George Floyd zonke lezindaba lezinye ziyalandela Umongameli Emasoni Mnangagwa uthi abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqalango lwesihlanu Umnangagwa uthi uthethele linyathelo ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 Kumbiko awethu leyizolo umnangagwa uthe abazali labo abasoze bavunyelwe ukuyabona abantwababo. Wengeze wathi indawo zokunathela ezifana lama night club azisoze zivunyelwe ukuvula ngaleli kefu. Umnangagwa ukhuthaze uzulu ukuthi eqhubeke ethatha amanyathelo okuzivikela kulomkhuhlane ngokugqoka amamaski lokuqhelelana. Imbuthano yamakholwa yokunanza iPhasika layo ayisoze ivunyelwe. Umnangagwa uthe njalo abantu akumelanga behamba-hambe mahlayana kungela sidingo. Uxwayise njalo abaza eZimbabwe ukuthi kumele babe lencwadi ezifakaza ukuthi bahlolwe phakathi kwamalanga amabili batholakala bengelawo lomkhuhlane. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kungabe kungaso umcabango omubi, umcabango okhanya umcabango omuhle ngesizathu sokuthi okokuqala vele nje lingananzelela. Siyananzelela ukuthi izikolo zisanda ukuvulwa. Zisanda ukuvulwa kanjalo abantwana basanda ukuhamba ezikolo. Sinanzelele njalo vele le nkinga naleyo ukuthi izimali ziyahluka. Ubuta abantwana bebehamba up and down ngesikhangele zomnotho welizwe abazali balobunzima sibili ukuthi loko bakwenelise kodwa phezu kwakonke lokhu le ndaba leyomkhuhlane owe-coronavirus i-COVID-19 akulamuntu oleqiniso lokuthi kambe ungamemethe kanjani owakhathesi ngokunjalo amanyathelo wonke avuma ukuthi ubanjwe lomkhuhlane ungamemetheki kuyabe kulinyathelo elihle ukuthi abantu angabahlaya ngale sikolo kuhle ngoba kule ngozi yokuthi nxa bangabuya ngaphakithi emphakathini kobulawayo lemadorobheni athe lapha ababevela khona bangafika behlala lokhu bese bebuyela ngale zikolo besiyanikana futhi ngokunjalo ke ngumkhumbulo omuhle kwalezi zikhathi ukuthi hayi ake kudedwe simemelane singajahanga abantwana bavunyelwe ukuhlala khona ngale ukwenzela ukuthi umkhuhlane lowo bangabuyi bewuchupha ngabakithi emadolobheni
Akukabi lembiko yabafundi lababalisi abanengi abatholakala belalo umkhuhlane. Isingathi lokho kuveza yini ukuthi inhlelo zokuvikela zihamba kuhle ezikolo lapha?
Yebo kambe walesikhathi asikezwa ngokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 ezikolo awukazwakali. kodwa ke siyananzela njalo ukuthi kule mzamo eyenziweyo ukuthi abantwana nxa bengena lapha abafundela khona kumaclassroom bayo ngabe baningi khonakhona i-social distancing, siyananzela ukuthi abantwana futhi bafakile lama-mask. Siyananzela njalo ukuthi abantwana lokho kuthiwa yi-sanitizer abalakho. Kodwa nxa sikunanzela kakhulu lokho okwenzakala ezikolo ukuthi izikolo zisebenza labazali zezikwenzileyo, ngoba izikolo ezinye ngenanzela ukuthi vele zihle zibhadalisa ifizi yokuthi umntwana khonapho kuleyo fizi uyathola imask, unanzelele futhi kuleyo fizi kuyathengwa ama-sanitizer. Kuthi ama-day schools njalo abantwana bahambe bethwala ama-sanitizer abo. So kuyindlela yokwenqabela lonke umkhuhlane. Kodwa-ke nxa sesiye eqinisweni besikukhayele kakhulu ukuthi uhulumende la ngawe uyancedisa izikolo, ngoba kade singasikhuluma nje eqinisweni isikolo labazali abakhanya belo msebenzi omkhulu, abakhanya bengena kuma-expenses. Uhulumende sibona ngathi hhayi akwenzayo akuphelelanga. Besikhathi uhulumende ngangesi ulodinga imali angene kakhulu ezikolo, kube lokudisinfekthwa kwezikolo, zibonakale ukuthi izikolo ziyadisinfekthwa. Kodwa uhulumende sibona ngathi izandla zakhe zikhanya hhayi ziyafinyela kulokho, uyekela kulabazali lezikolo. So kugcina futhi kusebenza ukuthi kube lendleko eziningi ezisuka ebazalini, kube lendleko eziningi futhi njalo ezisuka esikolo, kuncediswana ukuthi lomkhuhlane unqatshelwe ukuthi kuthengwe okufanele kuthengwe. So ke ngokunjalo ke sekunanzelela ukuthi hayi okwalesi sikhathi umkhuhlane awukazwakali ngokumemetheka kwawo, kodwa uhulumende lokho esibona lo mlando omkhulu wokuthi angenele ancedise, adinge izimali ancedise izikolo ukubana ziphathiseke. Ikakhulu singakhangela izikolo zemakhaya, azenelisi phela khona ukubana zikwenze, ngoba abazali ungathola izandla zabo zifitshana benezo ukuthi bakhipha amalevizana lawo bathenga into zonke lezo. Le makhaya ngalesi kungathi kule ngozi yokuthi uhulumende leso fanele angenele abantwana abavikeleki, ngoba laba abantwana laba balisi bavikeleki, ngoba abalisi abafana nawo funza emakhaya babuye lemadorobheni. So bathenga ukuthi bavikeleke. So uhulumende sofanele nangangiyokukhipha ngesiqubo esikhulu sokubana ancedise izikolo ngemali. Kodwa sibona ngathi hhayi uhulumende wale kulelo hlangothi katshengisa ukuthi sibili uzimisele ukuthi ancedise izikolo ngendlela besiyikhangelele.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ephule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye. Lokhu kuphume kugwalo olwethulwe ngonobhala ugatsha olubona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe olwe-State Department, umnumzana Anthony Blinken izolo. UBlinken uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uhlukuluze kakhulu abenhlanganiso ezizimeleyo abalwela amalungelo ezisebenzi, abalwisa inkohlakalo, izitabane kanye labamabandla aphikisayo abafana labe-MDC Alliance. Unkosazana Joana Mamombe, uSisilia Chimpiri kanye loNesai Maroba bona abake bathunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngabacuphi. Uthi njalo uhulumende uhlukuluze intatheli izindaba ezifana loFrank Chikore, yena oke wabotshwa, kanye lomhleli wenkundla yeZim Life umduduzi Mathuthu ongenelwe ngabantu endlini yakhe nyakenye kuze kuthunje umtshana wakhe uTawanda Mutshehiwa. Amanye amazwe asolwa yiMelika ngokwephula amalungelo kugwalo lwe-2020 Human Rights Report, yagoqela eleChina, eleRussia, Eritrea kanye leVenezuela. IMelika ithi njalo kuyadanisa ukuthi amapolisa lamasotsha eZimbabwe etheswa icala lokubulala abantu ngo-2018 alokhe engakabotshwa. Sixoxele lunga leMDC Alliance umnumzana Edwin Hlofu, yena othi bavumelana lombiko weMelika.
Iliqiniso lelo, njengebandla leMDC Alliance amalunga ethu siwabone botsha kakhulu, siwabone ehlukuluzwa kakhulu, sibone ibandla lethu lisalelwa ukwenza imihlangano, lisalelwa ukwenza inhlelo zalo. Amalunga amaningi edalela ephalamende lama-councillors ethu sibone iZANU-PF waqotsha eParliamente isiwaqotshile isala njalo ukuthi kwenziwe ke ukhetho i-by-election kwenzela ukuthi abantu bababisele kumbe bakhetha abafuna ukuthi babamele lwephulo kakhulu ilungelo loluntu ke ngomnyaka ophelileyo ikanti ke bonke ke labenhlanganiso ezizimeleyo abanyekho kwezombusazwe labo bebesalelwa ukubana benze inhlelo zabo iZANU-PF ibicatsha kakhulu ke ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ukuthi ke yoyenze ukuthi abantu bangavunyeli ukwenza lokhu lalokho kodwa eqinisweni iZANU-PF iyesaba kayiniki abantu ilungelo labo lokuthi ke bakhululeke benze inhlelo zabo ikakhulu abamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo zodwa yikho ke hayi sivumelana ke lokucubungula logwalo lolukhitshwe ilizwe leMelika
kodwa abezano ndlofu bahlezi bekulandula ukuthi bephula amalungelo njalo lamanje bayakulandula
iZimbabwe iZANU-PF ke lohulumende wayo kamnangagwa asoze bafa bavuma iqiniso loba sokutheni bona bangabantu abazithi bahlala beqondile kuphela abangaqondanga ngabanye bahlala bona besola kuphela ukuthi hayi abanye amazwi abanye abantu baphambanisa bona baqondile kodwa eqinisweni ke ucubungulo loluphumileyo luqonde nta luveza ke ucuku olwenziwa libandla leZANU-PF yikho ke singafisi nyimbe singawecabangeli ukuthi ibandla leZANU-PF lizatshintsha kumbe lizavuma kodwa ke kumgceke kuyazikhanyela konke abakwenzileyo ke ngomnyaka ophelileyo leminyaka yonke eminye adlulayo ukuthi ke abezombusazwe abamabandla aphikisayo kabavunyela kwenza inhlelo zabo babotshwa sikhuluma kanje ziningi ke izizalwane zeZimbabwe ezivaleleyo baningi kakhulu abakwezombusazwe kakhulu abe-MDC Alliance abavaleleyo lekho besentolongweni bevalelwa ngamacala abangawenzanga hambe emthethandaba babethonisiswe lokho beku-remand prison bevalelwe kulucuko olukhulu kakhulu lokho injongo ke yikuthi ke babakhawulise babathwalise nzima bahlukuluzeke
umnumzana Edwin Hlofu ngowebandla le-MDC Alliance kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo eZimbabwe
bale ama-agenda zabo acatshileyo esiwaziyo ukuthi bancedisana labo-Britain amazwe abo ukuthi basincindezele balokhu sibuhlungu ngokuthathelwa umhlaba abakwenziwayo ngurhulumente weZimbabwe ngokunjalo abantu beZimbabwe sibefuna ke sonke isikhathi behlale kathi ama-human rights wona nkomaqa alisela ngapho kumeasure mina nihlala mbuza khona human rights kathi ngesikhathi sekugura ukuthi babe ngapha emakhiwa la ayengaphi emakhiwa ama-Americans layo ayengaphi ngesikhathi sadlulayo ngesikhathi sombhuqazwe namhlabe nxa bekhuluma ngokuthi human rights kwapha uyazi laba abantu uyatshela ukuthi lapho abazicebela khona ukuthi vele bagangile kakhulu
ithi iMelika abahlukuluzwa kakhulu bagoqela abenhlanganiso ezizimeleyo abenhlanganiso zezisebenzi abamabandla aphikisayo abalwisa inkohlakalo kanye lezitabane ungathini ngalokho
mana ngike ngithi mina kuwe nxa ngikhangela ngibona bona abayibo abathunywayo yibo bona amakhiwa la ukuthi babamele ngapha besenza izinto zabo khona kuzathi nxa sebebotshwa ngohulumende bese kuthiwa ama-human rights babethunyiwe abantu abathunywayo abanye bakhona singababala nje sibalandile besebenza la ama-opposition parties yibo okusegcekeni khona ukuthi kokwenziwayo balabantu babo lapha babasebenzisayo ukuthi bangcolise uhulumende wethu ngokunjalo singakhangela izinto zonke zenezo ozibalayo konke lezi tabane zenezo izitabane kade vele khona eZimbabwe ziyabalwa yini izitabane izitabane uyabotshwa phela izitabane ziyabotshwa lapha kula akuvunyelwa khonoko elizweni lethu leZimbabwe isekelo sombuso wethu sithi vele akukho akumelanga kube khona ubuthakathi bona obunje ngalokho so amakhiwa la afuna ukusilethela ubuthakathi babona obunje ngalokho ukuthi into zezitabane bese sithini thika sesivumelana lakho nxa ukuthi bona bayakwamukela khonokwana into yabo lembi kangaka elihlazo kangaka thina vele ukuthi sikhulumela ngakho nje kulihlazo vele ukuthi sikhulume ngakho ngokunjalo nxa besenza khonoko bayabotshwa bamele babotshwe bonke bona ababaliswayo bonke bonabo ngabantu abayephula imithetho abamele babemele isandla somthetho sibafinyelele iZimbabwe ilizwe lomthetho yalo njalo abantu abayephula imithetho bayajeziswa iZimbabwe ilizwe lomthetho wabantu abaphula imithetho bayajeziswa kuleli lizwe
Umnumzana Belief Kaule ngoebandla lesanu PF. Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni. Inkundla yeZim Live ithi inkokheli yeSadak iphakathi kokukhulumisana ngokuthumela amabutho ukuyalwisana labahlamuki asebevuke uBhova kwele Mozambique. Inkundla yesayithi yona ibika ukuba ingcwethi kwezombusazwe zithi umnumzana Obhedi Gudu yena osanda kungena kubandla leZanu PF akumelanga aphiwe umsebenzi wokuba lilunga leNational Peace and Reconciliation Commission. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Amnangagwanya luzo daba legugarawondo kodwa ngiluzwa ngoba ngibona ngathi sokuvalwa abantu amehlo. Umnangagwa sezama ukugqibela ichapter yegugurawonde, sezama ukubribe abantu emamathebeleleni ngezinto eziyi-useless amabhethi lani lani. Kambe oyizayithini ibhethi usugugile vele wena wakudala wawuhlupheka ungelayo ibhethi. Kambe umuntu angakubulalela umuntu ebethi sekupha amathambo ebethi sekulungisa iludaba sokule justice ekupha amathambo but engayejele ekubulalela umuntu ekupha amathambo. Abantu bemathebeleni abafuni amathambo for now, bafuna kube le justice. Umuntu obulala abantu ngegugurawonde kayejele echigurube egqoke into eziyikhakhi nothi amabhethi. Amabhethi sizokubona uma umnangagwa seyejele lokugejwa kwabantu bamathambo. Kuqala first kumele kube le justice, once kwaba le justice kunye sokuzolandela ngemuva. Yabo. So ngoba into engiyibona lapha ukuthi umnankagwa uzama idinga indlela ukuthi 2023 ebe campaign ethi selungisile udaba legugurawonde but still kungela justice. Ngoba umuntu uma ebulela umuntu athi umele ejele, manje uma usubuye uphiwa amathambo uzathini amathambo? Umuntu sefile sefile but ombulele isimanga ukuthi kayanga ejele. Before eqoliswe kumele evume icala, after eqoliswe bese siyejele.
Sanibonani, sanibonani. Akumazi ngempela noma umuntu wasesindebeleni okhuluma kanje. Lo muntu njalo nje indlela akhuluma ngayo kubonisa ukuthi umuntu wasesindebeleni. Akazi noma ngempela uyabona ukuhlupheka kwabantu bakithi. Ngoba mhlawumbe ngoba kwenziwa ukuthi uyasutha. Kwenza kanje. Udla kahle. Uhlezi njalo nje sikhothamathe ezalo. Ingakho ekhuluma kanje. Hayi lo muntu hayi. Umthengisi kahle kahle. Umthengisi ugawule. Lo muntu akafuneki ebantwini. Afuneki ebantwini bakithi. Lo muntu azohayi.
Studio sanibona nsanwa ndivuka njani basakazi. Hayi siyaphila nathi. Ngondebelo okhulumayo ngikhuluma ngiseJoburg. Ngithi ke mina nami ngidlulise nje ngokuphawula ngobaba uThuma. Yabona ubaba uThuma ngimthanda kakhulu. Indoda mpela leyo masikhuluma ngabantu ukuthiwa amadoda. Ngoba yonke into ayiphawulayo ubaba uJoseph uyayihlaziya icubungule eyibona ukuthi mayi ngiyise ebantwini bakibo izafika into ebaphatha njani sengimamele kakhulu babuthuma inkulumo zakhe zonke azikhulumayo yabomuzi ukuthi la okwenziwa iphembe libusayo ukubhekile kodwa ke ngoba kungasuye ophetheyo naye akanayo ipower ngalokho ngimshayela ihlombe ngithi babuthuma kubeka siyabe sisizwa ukuthi okunye besaba ukuthi ukubeke sobala ukuthi uyakubona ukuthi awuhambi kahle ngoba lawe ungumntwana wakona lelo khaya kodwa ke ubaba ugawoleke yena hayi hayi uyaphaphalaza ngempela asazi ukuthi uthi ukwesaba kwabantu kakufani ubaba ugawole uyaphikisa into noma ibona ukuthi ipendi igreen atsho yena ukuthi hayi imnyama la ugcina nje suyekela ukuphikisana naye kodwa ke ubaba uthuma hayi qhubeka ubaba uthuma usilaziye siyakubona ukuthi usemsebenzini nawe kodwa ke iqiniso uyalibeka mpela kawuvumeli nje ukuthi uze uzotshela abantu bakini into abayibonayo labo ngamehlo ukuthi lokhu akunjalo okunye nje yabukhuluma lawe ngoba ungaphasi kwawo lowo mthetho we-ZANU-PF okuthi ungasisola suyi-NM siyabonga
Molo ndumamini mina ngoziyaphapha nyawo so ngifuna ukuyazi ukuthi ugovernment yebo ngokuthi ngokufa kukhona la eZimbabwe kokorona kanti inamba yalaba abafayo abangekho kukorona why singayitholi sibe sesiyazi ukuthi ikorona yona ngokwayibulala abangakhi uyumbuzo wami enginawo emoyeni sala kahle ndumamini
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe inhlanganiso ye-International Organization for Migration ithi abantu abangena kunkulungwane lenkulungwane ababaleke esigabeni sePalma kwele Mozambique ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo ngempelasonto sebefike edolobheni lePemba umanyano we-European Union uthi uzaphathisa uzulu wakwele Syria ohlaselwe yimpi ngoncedo lokudla lokunye oluzaviza i-$650 million. Sikhangele udaba oluphathelane leMelika. Ukuthethwa kwecala lokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipolisa elimhlophe kungene kusuku lwesibili izolo. Abaphe ubufakazi bagoqela abathatha amavidiyo epolisa leli eselaxotshwa umsebenzi uDerek Chauvin ebandezele uFloyd ngedolo entanyeni waze waphela umoya. Omunye wabo ngowesifazana osebenza kugatsha olucitsha umlilo yena othi wacela ukungenela ukuze asize uFloyd lapho sokusobala ukuthi kasaphefumuli kuhle kodwa waliswa ngumsolwa lamanye amapolisa. Umfakazi lo wehlise izinyembezi esithi wahlukumezeka kakhulu ngokubona uFloyd esifa ngalindlela. Kufakaze njalo umntwana omncane lobabakazi wakhe oleminyaka elithumi lasishiyangalombili ongomunye wabathatha ividiyo yalesi sehlakalo. Labo bathe bezwa ubuhlungu obukhulu ngendlela umsolwa abulala ngayo uFloyd. Kodwa abatshutshisi bathi uFloyd wabulawa yisifo senhliziyo kanye lezidakamizwa abathi zafunyanwa emzimbeni wakhe. Siqoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Denmoyo.
Kulobufakazi obuqine kakhulu obukumavideo abona umhlaba wonke jikelele ukuthi ngempela iphoyisa leli uShiveni yilona elambulalayo uGeorge Floyd ngokufaka idolo lakhe entanyeni yakhe for isikhathi esedlula 9 minutes ekhala ehlaba umkhosi ukuthi akakwanisi ukuphefumula. Kodwa sabona uShiveni eqhubeka efaka idolo entanyeni yakhe efake lezandla esikhwameni enganakeleli izikhalo zikaFloyd. So I think i-evidence le esiyibonileyo ibi strong kakhulu lokuthi ijury layo mayikhangelisisa iyabona ukuthi hayi ngempela uFloyd wabulawa nguShivoni. I-defense kaShivoni yona izama ukwethesa icala kuFloyd ukuthi ngumuntu obethatha izidakamiswa and yizo ezenza ukuthi afe. I-defense I think i-weak kuleyo ndlela yokuthi izame ukuthi yona ifake i-blame kumufi without ibuya le compelling evidence. Njalo futhi bazama lokuthi bathi wayenza konke akufundiswa yi-training yakhe. Kodwa siyazi ukuthi umbono lowo awusoze uphumelele ngoba uchief wamaphoyisa uzotestifya la njenge-witness and angiboni mina uchief wamapholisa evuma ukuthi i-training yabo iyavumela lokhu okwenziwa nguShiveni ukuthi angafaka idolo lakhe entanyeni yomuntu for isikhathi esidlula 9 minutes umuntu wakhona azagcina esifo. So i-case ye-defense mina ngiyibona ngathi i-wiki kakhulu ngaleyo ndlela.
Phakathi kwabafakazi asebekhulumile yibaphi ongathi baphe ubufakazi obuqinileyo?
Mina ngingathi bonke nje ama-witness ubufakazi babo buqinile ngoba bakhuluma into abayibonayo and lama-video ayavumelana lendlela abayibona ngayo. Lo bhuti we-martial arts ngibonile amagqwetha kaShivoni ezama ukuthi enze ungathi yena waye-confrontation lamaphoyisa to a point ukuthi wadisturb amaphoyisa ukuthi benze umsebenzi wabo. Kodwa angiboni ukuthi into ezophumelela leyo kumajuri amabeyikhangelisisa. Masi siya kuma-witness, mina engibone engathi ubufakazi babo bebuqine kakhulu ngulo sisi lo owe-911 usisi lo owe-911 ngoba uDlayo wabona ukuthi into yenzakala laphana akusiyo waze wagcina yena ngokwakhe efonela amanye amaphoyisa ukuthi sizani ereporta amanye amaphoyisa ukuthi into yenzakala laphana angiyiboni isenzakala kahle. Ngibona ubufakazi bakhe buqine kakhulu ngoba kuyahambelana lolokhu okwenziwa ngulo bhudo we-martial arts laye wagcina efonela i-911 ukuthi hey into yenzakala la angiboni ukuthi isemthethweni. And then omunye umfakazi ngibone engathi ufakazi wakhe bebuqinile yile ntombazana le eyiyona abathi ibisaseyi-minor under age ngesikhathi kusenzakala lokhu onguyena wathatha ividiyo leya eyagcina ibhodi umhlaba wonke. I think like ufakazi wakhe bebuqinile ngoba ube-emotional bekutshengisa ukuthi wayethukuthekile kakhulu and even just ukubona kusenzakala again bekuplaya ecourt kumenze wathukuthela njalo ngoba kuyabona ukuthi into yakhona izange imphathe kahle. And therefore I think ubufakazi wakhe buqinile ngoba lamajura layo azobona ukuthi udaba lolu ngempela lwathukuthengisa abantu abaningi. And ibona nje engibona ngathi layo lo bhudi we-martial arts ngoba ubhudi we-martial arts at least utshengise ukuba le knowledge eyama-chokehold lento ezifana nalezi ukuthi yinto ayibona isenzakala ku-George Floyd.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Inhlupheko ehlabela kamnandi egqiba uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. umnanga kwa uti abafundi abahlala esikolo kuma boarding abasoze bavunyelwe ukuya ngekhaya ngekhefu lephasika eliqala ngolwesihlanu elemelika lithi eleZimbabwe ngelinye lamazwe ebhule amalungelo oluntu kakhulu nyakenye uyaphambili ukuthoniswa kwecala lokubulawa konsundu wemelika lipholisa umnumzana George Floyd kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30 yimi untu